ingakwazi ukuthi bazaphumelela yini na ngoba ama-trainers afisa ukuthi engxenye afake imali kumbe athole ama-mines elizweni lapha abalo muntu abamsekelayo ozahlala esembusweni singazi kumbe umnandi wakho uzahlala esembusweni njengoba kunokhetho nje oluzayo i-economy looking engagodoki kuyathatha isikhathi so engxenye bazama kuze kube lo khetho ukuze bazinikele ekuncediseni izimbabwe kumbe ekufakeni imali yezimbabwe ngoba akula okwaziyo ukuthi kuyozala nkomo ukhetho lolu oluzayo
Ukuziphi ingatsha zomnotho obabankomo alubana eleChina lithe lafuna ukutshala imali eZimbabwe kukuziphi ingatsha zomnotho lapho esingabona lingena khona
Ya bona bayekhayile ezomgodi kakhulu kuma-diamonds ku-gold nje besingathi kuma-minerals bona zani bayekhayile ukuthi befake imali ezintweni ezinjalo
Umeliwe leChina eZimbabwe uveze ukuthukuthela okukhulu ngevike edlule ngoluhlu olwethulwe ngohulumende oluveze ukubana izizalwane zakweleChina ngezinye zabantu ekade bekhipha imali elizweni ngokungekho emthethweni. Ubona iziphathamandla zakulelo lizwe zimamukela njani ubaba umnanga kwalequla lakhe nxa sikhangela uluhlu lolo?
Ya, bona laphana uhulumende waveza ubuchapa kakhulu ngoba abantu abaningi laphana bakulistiliyana nxa sithubungula sibili sathola ukuthi abephulanga umthetho ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So bona zani khonokhona kwaveza ubuchapa sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba lamalungelo, ayilandaba lokuningi. Abakufunayo ukuthi babe le ndaba bebangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi ngendlela echiphileyo. So bona zani kungaphambanisa sibili. Kodwa bona vele bakhangela ukuthi bangatholana, bakhangelani iZimbabwe kuphela. Siyani sicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela. Kodwa bakhangela kubo Lesotho, kubo South Africa, kubo Tanzania, bakhangela amazwe amaningi. Asikho ukuthi bangabangani bethu. Bona bakufuna imali kuphela.